kusimangalisi ngoba sihlala sisizwa kusiba lenhlamba eziningi ezenzakalayo ukuthiwa ama-NGO la amaningi akhona avele afuqa izifiso zebandla eliphikisayo ele-CCC. Khonokho yikokukhoza konke lokhu ukuthi kube lalo umthetho ofakwayo. Kusitsho ukuthi abantu abanye bazafela amacala abangelawo. And kuzenza ukuthi phose lakhona kwesikhuluma ngawo khathesi ukuthi abantu minister engabona kuphela ukuthi inhlanganiso ethile kayizwisisi ngezizathu zakhe. Uyayithathela amaphephisa lingelalutho. Njalo futhi ububa khona ama-NGOs amane abesebenza ngaphansi kwalindaba e-High Court okuthiwa yi-trust, abe-resize trust. Manje khathesi kufanele babuyele ku-PVO, okuzenza ukuthi nxa usubuyele ku-PVO, uminisa uselamandla phezu kwaleyo nhlanganiso ukuthi ayenze intando, avume kumbale, kumbathi ayicishe akuleke asafuna ibe khona. So ibunzima obukhona kusitsho ukuthi ama-NGO amaningi azehluleka ukubana asebenze ngoba aza kuvalwa. Kodwa sinazeke futhi khona kuyingozi ngoba abancedisa kakhulu abantu eZimbabwe abahluphekileyo abadinga uncedo oluthile, abadinga le mfundiso ezithile, ama-NGOs layo yabencedisa ukubana afundise labo bantu. So sesiphakathi kohlupho olukhulu nxa ingasiphumelele isayini ibe ngumthetho leyi i-PVO bill.
Bekwenzakala yini ukuthi kuvinjwe ukuze kungabi ngumthetho lokho?
Siyananzelela ukuthi abantu abaningi bakhala ngoba badinga indlela zokuthi kungavalwa njani. Kwesinye isikhathi siyasicabanga ukuthi engxenye laba bemthetho bangancedisa ukuthi phose bahambe enkantolo bayezama ukuthi baphikisane lakho lokho. Yiyo kuphe ndlela esibone ngathi ingasebenza. Kodwa kuhlupho futhi esilayo lesihlala sikhuluma ngalo ukuthi labonabo phela bonabo abehlule abasemakhothi lapha. Abanye bakhona labo vele basebenza belandela izifiso ze-ruling party. Eyo ibandla leZANU-PF elibusayo. Khona kuyakhathaza ukuthi lanxa ungaze uyiphosele indaba yakho, ube uyibhale sibili kuhle, ube lezizathu ezibambekayo sokuthi kungafaki why kungafanelanga ibe khona, kodwa kugcina kuphuthile. Kodwa engxenye akulanto ehlulayo ongayisifaki kuphi. Besibona ngathi ngaba kuhle ukuthi kuzanywe ukuthi khona okulungisiswe ukwenzela ukuthi umthetho lo ume ungabi ngumthetho ngoba uzenza abantu abaningi beZimbabwe baphile nzima kade bencediseka kangaka ngale i-PVO bill. Lokunye vele kujwayelekileyo ukuthi nje abantu labo bavunyele ukuthi eZimbabwe liphumelani litshengisele nje ukuthi hathi bo loko singathi nayi-peaceful march. Abantu betshengisele ukuthi hayi loko asekuthandi khonkhwana yikuthi izifiso zabantu zaziziwa ngurhulumente zicace kungakhanya ngathi into yabani kodwa abantu bangakwenza lokho. Siyakholwa ukuthi engxenye singakwenza khonoko kube kaningi uhulumende engananzela ubana le nto abantu abayifuna alandele kodwa ikakhulu layinale ukuthi kuye sibe emakhothi kuzama ukumiswa.